uthele uma ikwazi ngoba wabuyekile esesithwele wangitshela ukuthi uthele but ukuthi umithisho mbana umfana khona ngakwazi so ngasayizi ukuthi akungcono ngimgcine kunjani ngingatholi ngini ukuthingela ngibelimpopothela sometimes engahambe senze enye into eyingozi kakhulu ngasengidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayihlolwa ayibhalisa nasekhaya esiyabhushi nasiwakhona ngale esevuvukinyekakanti i-b p labelaye ngathamba obulawayo wazothola ivota kansil ahambe endlulikazi ekliniki bamtransfera impilo basele sithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kumlebha kodwa wasengaye kumlebha sewazilela
ubese le nyanga ezingaki ezithwele
bekumele abelithe mhlaka-20 novembayo basebe-operatha mhlaka-1
udubo
benovemba
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo
bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze yena so baselesithi i-best option ukuthi bango-operate ngatholibemelela isikhathi sakhe sokuhlengisa
wasebeletha
wase-operatwa-ke wenziwa kahle i-operation kwamgcina 3 days kholakale esempilo wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi udokotela sowathi i-operation yakhe yenza kahle azongele nkinga le ngoba lakazange abathumba ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi but into esibhekela ngabhubha ngalokho ntambama nje angumezela kuca kuthi avaleke kuphela umoya nje from norway angathi wahamba njani ngepapa samthatha samfaka imoteni sahamba nayo empilo singena egedini lempilo ebelawo abetemela khonaphani azakathumba icithileke
manje bahlola yini odokotela esetshonile ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi basichathisele kahle babona ngoba babhale isihlasa bamanje ukuthi thina sisi-understande kahle kahle zinyaa si-understande kahle nje ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana-ke banjani ngaba yini
ngamankazana ngoba abantwana bazithilele ngamankazana
awu kakithi kulabanye abantwana wena mamsina
ngilayo u-SIT yesikhathi esebeni labayi-2 kuphela ngilayo u-SIT yesikhathi esemncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana lonami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phandle ngithengisa amatamatisi manje sibona abanzima kasesengikhayela abantwana ngapha nokudla endlini imali yerenti nalo mina isikolo next year nalo gradimente ku-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane ngangapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phandle ngiyethengisa kusavunzela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku-077740059
sophinda njalo mamsimanga
sezingaba yi-3 400
400
509